Endabeni zethu lamhlanje kungomvulo mbhalakazi 12, 2016, lilo Praxedes Jeremiah. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lithi amabhanga kumele ayehlise imithelo ayifakela uZulu nxa ethatha imali emabhanga. UZulu bebhadala imali engafika amadola amahlanu emelika kwamanye amabhanga nxa umuntu ethatha imali engange-$100. Kuqhamuka uxhokozela ekukhethweni kwalowo ozathatha isikhundla sika-Chief Justice Godfrey Chijika Osiku. Kulabanye abathi uMongameli Robert Mugabe kumele aphiwe amandla isisekelo sombuso welizwe ukuthi asikhethele ozangena esikhundleni lesi, hatshi iComission ye-Judicial Services Commission. UZulu uthi uhulumende yenzanga kahle ngokunika uhlangothi lwezempilakahle imali eyingcusana kuluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ka-2017. Sokulungiselelwa umcimbi wokubukisa izigqoko lokunye okufanayo koBulawayo. Sizaluthulela okuningi ngalolu daba. Njengenhlala yenza, sizalethulela okuchiyeneyo kukwenzakele kwezemidlalo ngempelasonto. KuLive Talk lamhlanje, sixoxa ngokuxokozela osokuqhamuke ekukhethweni kokumele athathe isikhundla sika-Chief Justice Godfrey Chijika Osiku lapho elungiselela ukuchiya umsebenzi okusemthethweni ngomnyaka ozayo. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi i-Judicial Services Commission kumele iphume lebizo lozathatha isikhundla lesi. Umongameli welizwe abe sekhetha-ke lo abona ukuthi uyasekelwa i-JSC. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.